into engani iyasikhathaza nxa sikhangela ukuthi amapolisa asebenzela uhulumende bayekela izinja zisiyaluma abantwana esikolweni. Abantwana laba ababanganga umsindo, bebengekho violence. Abantwana laba vele bebetshengisela ukuthi hayi akuhambi kahle lapha esikolo. Siyacela ukuthi imali zama school fees ziyesihle njengoba bona abazali babo bengakwanisi ukubhadala imali lezi.
Ye, sikhangela ilungelo labantwana elokutshengisela kanye lelungelo lokuthi bathole imfundo. Lokhu kutshoni konke lokho okwenzakala?
Lokhu kuyatshengisela ukuthi silabantu kuhulumende abangela abantwana abafunda eZimbabwe. The bulk of abantu abakuhulumende balabantwana abafunda phesheya ngaphandle kwamazwe kwelizwe leli. So siyabona ukuthi babalandaba lodubo oluhlangana labantwana bethu lapha eZimbabwe. Sibona njalo ukuthi nxa uhulumende esenza amapolicy uyiphansi ukuzokonsulta abazali, ukuzokonsulta ababalisi, ukuzokonsulta even bona abantwana.
Pho kungenziwa njani ukuthi kuqedwe lolu dubo?
Lolu dubo luqedwa nxa kungaba le political will kuhulumende. Uhulumende ngahlala phansi ethi siphambanisa loku laloku laloku, singakulungisa njani? Egenuine uhulumende engabuya kuzokonsulta, ukuzobuza ababalisi, ukuzobuza abazali, ukuzobuza abantwana ukuthi lifuna imfundo enjani, lifuna ukufundiswa njani, lifuna ukufundisa njani lina matitsha. Singaqeda udubo nxa kungaba le consultation phakathi kwethu.